Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 1 kuNcwabakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla ze-MDC ezimbili ziphunyukile lapho zifuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ntambama eHarare. Abanye basola ama-oven odaka awukupheka isinkwa asesungulwe nguhulumende, kodwa ibandla lezanu-PF lithi angcono kulokulamba.
Yebo kambe abonani sikubuyele emuva, kodwa sithi khona thina senza ngezinto ezithithileyo ezingadingi imali eningi, ezingadingi imali emazweni, izinto ezitholakalayo abantu abangaziwe bezithole bezenzele izinkwa zabo.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzethula umbiko wokusetshenziswa kwemali i-Mid-Year Fiscal Policy Review lamhlanje eHarare.
I-price yekokeshi tiyene, i-price yekeshi tiyene, i-price yeswipe tiyene. Kuzelo kulungiswa into esikalothi ziqondiswe.
Lamhla uhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala esihlasele ilizwe sixoxa loMnumzana Thandeko Zintimkandla oEgwanda.
Lazo na lezo ama broiler abantu bechata engaba 70 pound inkukhu 7 futhi ukuthi ke imbuzi mhlawumbe singayithenga bo 400-500 pound inkomo ngold ikhono ongayithola engaphansi 1500 pound.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umgcinisihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kubandla le-MDC uMnumzana Tererai Obey Sithole kunye lowake waba isikhulumeli sebandlaleli uMnumzana Jacob Mafume baphunyukile izolo lapho befuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo abanye kade behlome ngezibhamu bonke behamba ngemota ezimbili. Ababili laba babikwa bebevela kungqoqo mpikiswana kade isenziwa edolobheni badibana labantu abayisithupha ababadumele kodwa bahlaba umkhosi. UZulu wabuya ezobona ukuthi kwenzakalani, abantu laba babaleka. Lokhu kwenzakala sokulomnyaka owodwa kwafa abantu abayisikhombisa eHarare nyakenye ngemva kokudutshulwa ngamapholisa. Ibandla lezanu-PF lithi liqhubekela phambili ngohlelo lokuthi umphakathi aziphekele isinkwa sona esingasatholakali lula esebenzisa uhlobo lwembiza zama-oven ezibunjwe ngodaka njalo zibaselwa ngomlilo njengalokho okwakusenziwa endulo. Ama-oven la asegcwele ilizwe lonke. Umphathintambo kahulumende obona uNkosikazi Sithembiso Nyoni ukhangelelwe ukwethula lolu hlelo ewange leVictoria Falls ekupheleni kwayona le iviki. Uhlelo lolu solucothozwe ngabaningi abathi alusoze luphathise abantu njengoba okuswelakalayo kuyingqoloyi njalo lubuyisela ilizwe emuva ngesikhathi kule ndlela eziphucukileyo zokupheka isinkwa, hatshi lezi ezingani ngezendulo. Umgcinisihlalo webandla leZANU-PF eMatabeleland North uMnumzana Nkosilathi Jiyane utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi sebeqoqe amaxuku abesifazana abazaqhuba lumsebenzi sebefundiswe ngunkosikazi Sithembiso Nyoni ngemva kwayona le iviki.
Ngaphalukafiki sikhangelele ukuba uminista uThembiso Nyoni okhangela ngamabhizinisi amabhizinisi amancane uzabe khona ngapha mhlaka-3 enyanga leyo ebuyayo kugasi. Uzabe ezokufundisa abantu ukungena ohlelweni lololuyalo. Lingananzela ilizwe engaliphakathi kobunzima obunjengabona obesiphakathi kwabo, sibaphakathi kwama-sanctions, singatholi isupport kwamanye amazwe. Yebo kambe kule ama-engagements and re-engagements ukuthi kukhulume umongameli azame ukukhuluma namanye amazwe. So kuyimzamo yokuthi lathi sizenzele. Yebo kambe ngabona nisikubuyele emuva, kodwa sithi khona thina senza ngezinto ezichithileyo ezingadingi imali eningi, ezingadingi imali emazweni, izinto ezitholakalayo abantu abangazile bezithole bezenzela izinkwa zabo. Okuqathekileyo ukuthi wona abantu bebebaningi abayenza khona ekhana, isinkwa sichiphe sitholakala ebantwini, then uyakhavada.
Kodwa abanye bathi kuswelakala yona ingqoloyi ngokwayo.
Ingqoloyi kakhulu, ukuswelakala kwayo kakhulu, sikhangelele ama-industry amakhulu. Asikhathathi lapho abapheka izinkwa, labo lobels, obakers in, bayofuna sibili ngama-thousands and thousands of tons. Kodwa laba abantu esithi bona bazakephe bebhekha ezindawo ezijele ezinzizi zabo, hhayi ngabantu abafuna nje ama-kilograms amalutshwane. So yena le lutshwane le yezabe izakuthi ifike ebantwini, abantu bezithekele bethengisela abantu abaseduzane. Sort of decentralizing izinto ukuthi sihambisa ebantwini. Liyalokhu kwenzakala kuma-tuck shop. Kulokuthi abantu behambe ku-TM, behambe ku-OK khatshana, ama-tuck shop asebantwini. Ngabheka izinto zami ezingu-100 supply abaseduzane bayakwazi. So iflower edinga lapha ingqolo yangkhona iyenela. Kanti lana edinga ukuthi ama-bakery amakhulu afuna sibe ama-thousands and thousands of tons. Encane le hayi iyenela sibe.
Iningi lamalunga enu ayamukela indlela le entsha yokubhakwa kwesinkwa, labo ababona ngani kumele kube lohlelo olungcono oluhambelana la kulezi nsuku.
Hayi bayamukela for now. Kanti sithi khona nxa kusekunzimeni obunje kudinga amaplani azasebenza leso sikhathi. Kodwa kuya kwesikhathi nxa ezomnotho zisiba ngcono zizobuka. Bangcono siyazobe si-improve. Asikhangelelanga ukuthi uzahlala kunje sonke isikhathi. Isikhathi sokunzima kufana lawo nxa usekunzimeni anti uyagcina upheka amaqebele ngwane, kodwa nxa lawo imali isingani sitholakala hawu usupheka ungani kungcono. Fanele siphakwe phase yokunzima singadlula lapha siza-improve. So asuke sihlale sinjalo sonke isikhathi.
Ngezinye iy'ndlela abamlindele ngabomvu unkosikazi Sithembiso Nyoni ngalolu hlelo
kakhulu sivile kakhulu omama esebakhambe bazancetha kulelo hlelo.
Selihlela abalungisa amaqembu.
Kasibalungisele, sesatshelile they are ready, bazabuya. Okwakuqala uzafika ezobona ama-business vele aphilayo asebenzayo ezoba supporta ugcina inkukhu, ulima amakhowa, wenza lokhu lalokhu, umdida. Then ke lo hlelo lolo lokubhisa isinkwa luzangena khonapho.
Lo-ke umnumzana Nkosilathi Jiyane, umgcinisihlalo webandla lezanu PF eMatabeleland North, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 esedolobheni leVictoria Falls.
Zimbabwe, the voice of America.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende olwesibili lamhlanje i-supplementary budget, ngoba imali ayihlele nyakenye ingasanelisi ukuphutha umnyaka. Umnumzana Ncube uzakwethula njalo umbiko ophathelane lokusetshenziswa kwemali owaphakathi laphakathi komnyaka imid ye-fiscal policy. Lokhu kuza ngesikhathi umnotho weZimbabwe uqhubeka ubhidlika ngamandla, njalo le ntengo ezitolo ikhuphuka mahlayana mihla ngemihla. Izisebenzi kahulumende ezikhala ngeholo eliphansi zizabe zivule amehlo zikhangelele ukuthi uNcube ahlele imali ezakwenza zengezelelwe iholo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko, wambuza ukuthi kuyini akukhangelele embikweni kaNcube eyalamhlanje ekuseni.
Sakhangela ukuthi ikakhulu uMthuli njengominista obekhuluma nge-surplus njalo kule ndaba ye-2%, safuna i-explanation yokuthi surplus useyideploya nga uzoyisebenzisa nga. Njalo asitshele ukuthi njengoba ubesithi uyenza ama-token payment, esithi ngama-token payment ungakwakwazi ukuthi i-economy ibilezikweleti, njalo lezikweleti ingazibhadali, okwenza ukuthi singatholi i-budgetary support kwamanye amazwe, sisebenze nge-cash okwenza sibe lokuthwala nzima njenge-economy esilakho khathesi. Sungozwa ukuthi ngokubhadala izikweleti, uhlelo lokubhadala izikweleti lume njani, njalo uhlelo lokuthi ama-2% lawa abambayo emafonini esithi mobile money uzayifaka njani ku-development e-affecta mina lawo. Kulokuthi ngiphombe ukuyithathelwa, ngiyabe ngikhangela ukuthi u-2% leyana kasibe lokuyi section okuyi percentage okuya ukuthi siyakhe umgwaqo okuyi percentage okuyathi sibedlela okuyi percentage ukuthi kulethwe imali yokuthenga imithi loba sokulayithe sekhathwa ku airtime emithi but ngithi kangelo ukuthi 2% lana ngayingasebenzela uhulumende ukuthi kube le surplus kuphela ngayebe le impact le effect kimi mina engibanjelwayo njengomuntu weZimbabwe. Kangele konapho njalo ukuthi asitshele ukuthi yena ukhangelela ukuthi i-exchange rate libabe sebeseconvergenini between interbank leyo mkambo omnyama esebenza khona. Njalo kuyosokukhangelelwa ukuthi uhulumende nxa sithi ease of way of doing business, ama-payments lawo siloku esilayo i-three pricing system yokuthi i-price ye-cash itshiyene, i-price ye-cash itshiyene, i-price ye-swipe itshiyene. Kuzelo kulungiswa into esikhalethi zikondiswe ngaze sikhuma supplementary budget. Njalo sikhangele ukuthi njoba lokho sithi siyanciphisa esikusebenzisayo asifuni ukuthi supplementary ibe ngeyokuthi kube lokuthokozisa abantu bakahulumende lokuthi kudliwe nje imali ngayebe ngeyokuthi kuyakhiwa i-economy.
Okugodwa eShoko okubaluleke ukwedlula konke ongamxwayisa ngakho ukuthi akwenze umthuli kuyini okungaletha ububelo kudaba lomnotho.
Sikukhangelele kakhulu ukuthi sikasibe lamagetsi ngoba ngakhayela athe siindustry akulanto esiyenza ngoba kulamagetsi ngesikhathi lesi yabe sisehlanyele iwheat okwenza sibe lokuthiwa i-winter cropping ye-wheat e-reducer i-importation ye-wheat kade sibalima njani i-wheat kungela magetsi. Okokuqala emntwini oseZimbabwe ozihambelayo yinto yamagetsi, amagetsi kalungiswe.
Lo ke ngumnumzana Reggie Shoko, ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isiphathamandla sehofisi kamongameli umnumzana Douglas Dafuma obutshwe ngolwesibili wetheswa icala lokuthengisa lokungenisa elizweni okungekho emthethweni imota eziyisikhombisa ezingamachumi ayisikhombisa i-80. Iphephandaba lebulembo leNewZimbabwe.com lithi kulabathathu ababeyiziphathamandla zebandla leZANU-PF umnumzana kudakwashe Basikiti, unkosikazi Tracy Mutiniri lomnumzana Tsikamayi Mavaire abaphiwe izikhundla ezimqoka kubandla leMDC ngumnumzana Nelson Chamisa. Okwamanje ke sendedela emuva ngilipha ithuba lina balaleli bethu ye sesilipha ke imzuzo dilalela amazwi eliwathumela ngeWhatsApp kunombolo zethu +1202 465 0318.
Litshona njani basakazi? Cela ukuyiphinde emphehlweni babadube labasakazi ngekuseni yakusasa. Yabona ibuthi sibe i-cutting space ngaso emini laphana sibe sifitshane. I-ZANU-PF mina umbono wami we-political party we-political game ekhanda lami angiboni izafa yavusilizwe. I-ZANU-PF ibusa abantu ngogoda bengayithandi lamanga okutshevuka itshela abantu umhlaba amanga nokutshela abantu izithembiso zamanga ezaziyo futhi ngamanga. Ikho abantu bayakhuluma sonke isikhathi bekhuluma ngokuthi khona sicela uhulumende avuse lokhu, sicela uhulumende alungise lokhu. Akulo uhulumende laphana ozalungisa ngoba into lezana bayakwazi ukuthi yibo abazidikezileyo njalo abalayinye indlela abasela leyigciba abangavusa ngalo into leyana ngaphandle ukuthi bakhangele kudilike kusiya phambili iminyaka neminyaka elandelana sebephelelwe ngumphako.
Mina ngihlala elusulu eBinga, lapha ngizame ukukhuluma ngendaba yendlala. Siyalamba sibirapa, siyalamba ngu-village yeti Chunda 2. So okudla okunikwa izalukazi ivele ulutshwane kakhulu alubana kusenzakala uhulumende be uyayengezelela amasaka inamba ibe ncane ibe nani mbijani ngothi abantu abanikwayo balutshwane kakhulu abaholayo yikho nxa sebeholile vele kakuhlali ngothi lomunye uyathutha lomugano lomunye uyathutha lomugano yikho ke sesicelo sibili ukuthi uhulumende ayengezelele inani yokuthi engxenye singasizakala.
Hhayi, namhla angikhulumi ibizo lami, but into esengiyibonile yokuthi bona laba abalele impi yenkululeko yibo futhi abasuka futhi besitele amanga ethi izinto zi-right elizweni, futhi into okungelayo u-right wakukhona bebona ukuthi izinto ziyawonakala, befuna ukuthi ngathi abafakeli imali zakhona, bebona ukuthi veka kula nto ezilungayo, ngoba bona barojwa ngenkomo ezifayo, kathesi izulu alinayo inkomo baziphiwa sezisiya kufa kathesi. Okay, berojwa babe sithi kuyinaba uphiwa nanku, kathesi bona nxa bekhangele bebona ngani into zi-right, akula ku-right wakukhona.
Njani lonke lenjani bantu baseZimbabwe? Okhulumayo ngumkhokheli lana ekhuluma seCenturion neSouth Africa. Ngithi hayi, mina loko senza ukhetho, ayikho into esilungile kuloko, kuyitambuzo kuphela. Hlupheka after kuhlupheka. Into nje oyenzayo nje ayibonakali. Bonakali mina into enjengizinto oyenzileyo futhi embi kimi, ukuthetha abantu abethu abanabo 13 years ngaba bepregnant. Akunankinga, kusho ukuthi akusabojela irephu phela, kakhiphi abantu ababojiwe bonke abasemajeli, ayisekho phela irephu. Kusho ukuthi akuselacala, kumbe layo urephile sefuna ukuthi engatholakalele cala. Kanti manje sithini?
Sanibonani bantu bakithi, ninjani emakhaya, livuka njani emakhaya, lishona njani emakhaya? Hhayi, thina siyaphila bantu bakithi. Sizwa nje abantu bekhala ngelizwe leli ligugudekayo, lishona lisiya phansi bantu bakithi. Kodwa hhayi, iqiniso bantu bakithi, iZANU PF ngendlela eyenza ngakhona lesiphofu nayo, I'm sure siyabona ukuthi laba bantu akubona abantu abaya uhulumeni o-right empilweni, akubona abantu lapo. Laba bantu imigulugudu etshengisa mpela ubudlova babo ukuthi vele bona akusho bantu abaphila nabantu. Awubheke nje manje nxa bebonisa uZulu amanga, beyenza sengathi babopha abantu babo. Laba bantu kudala bephila nabo nabo. Lo kuthi ubesebenzela umnankakho, akusikuthi kona babothiwe. Bantu bakithi, asike sicabangeni nje kahle, ngumuphi umuntu weZANU PF osejele elimaziyo lina ukuthi akona waphula umthetho? Ukathi ke bona yibo abenza obubi, bebulala abantu, bebopha abantu, kodwa akukho umuntu obabophayo. Umnankakho wawubulala abazali besingesikhathi seguguraund, namanje akazange enzwe lutho. Umthuli Ncube usesihlalweni semali, uqeda imali, akazange enzwe lutho. Laba ababili nje uvala abantu amehlo, ikudelela abantu kahle kahle into abayenzayo.
Alo, Studio 7, linjani? Siyaphila thina ngapha. Uhlupho kuphela indlala bakithi. Indlala sisilimazile lapha thina njengakithi emathebheleni not enkayi ezenka. Akula lutho, abantu sekungathi vele bangazi balumane, sekucega abantu into kwakhona, ngoba layona le amabele athi ayaholwa lawo awezalukazi azeneli lazo zalukazi lezo, kunzima.
Yiyo-ke amazwi enu balaleli elisithumele kunombolo zethu ezithi +12024650308. Bekulolunye njalo ubusuku obukhulu ngapha kwele Melika, ixuku labazadinga ukukhethwa libandla lama-Democrats ukuthi limele lingene ke kukhetho lomnyaka ozayo, libe lilengxoxo mpikiswano yesibili izolo ebusuku edolobheni leDetroit. Elinye iqhubu liphikisene ngolwesibili. Izolo bekulabakhokhele ingalane yemiklomelo yabancintisayo, umnumzana Joe Biden yena wakwaba umsekeli kamongameli, lonkosikazi Kamala Harris. abancintisayo laba baqale ngokuzivika emphakathini besazisa ukuthi bangakhethwa ukuba ngomongameli bazaqhuba njani umsebenzi. Kwathi ngokuya kwesikhathi babuzwa imibuzo elezihloko ezithiyeneyo ezibalisa i-healthcare lokunye okunjalo, kodwa bonke kade bekhona bebekhanya bethwalisa nzima uMnumzana Biden yena ome waqina ephendula ukukhaliphileyo. Namhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala emaphandleni siqoqa loMnumzana Thandeko Zintimkhandla, isakhamuzi seGwanda njalo owake waba ngumeya wedolobho lonalelo engumunye njalo wabakwezombusazwe.
Umumo njoba kuyindlala usubuye waba ngamandla ububi bawo. Ngobana bekuyindlala kusesele uhlazana mhlawumbe lamathonsi amanzi sesekhona ezizibeni. Khathesi kakulalutho sokomile, utyani buthile, inkomo sizothwa sezisiwa kwezinye indawo. Ngakho ke vele kubi kakhulu lapho izifuyo ebantwini lakho kuyafanana. Abantu neqiniso engqondweni zabo vele labo sebecuba njengenkomo zabo. Ngobana imali kayii lokho kwakhitshwa le mali emzini le eyayisiza abanye sokunzima ukuthi yona leyo eyafakwayo itholakale. Lanxa ikhona izinto zakhona zikhwela ukusa kwamalanga. Lokho okubangela ukuthi abantu bafe ngendlala ngoba into zakhona kazithengeki lanxa zingabe zikhona izitoti. Kulukhunitwaza kuyibona. Lamagetsi ahamba akugwela kula nto ehamba into yonke nje nxa ihambe yemuva.
Bakhona yini abathengisa izifuyo ukuzama ukuthi bathole imali yokuziphilisa?
Kunzima ke ye bangaba khona lapha lalaphaya kodwa ngenxa yesimo somnotho le mali engaqedakaliyo ukuthi imi njani. Inkomo ungaziyithengise uyabubona ngathi nje uyayilahla ngoba umuntu abantu zabala mali le mali abazakunika yona kayisebenzi njengoba umgodla wempuphu i-50 kg iyabiza i-$100 uzayidla lokho esikhathi esinganani liba ngaki. Ngakho kunzima abantu bebonga uthembele ukuthi hayi engxenye kuyasila lokhu okusilayo. Bangaba khona yebo kodwa hhayi akukavami kangako abantu basabekezela nje kanyinyana zazo zona lezi nkomo zabo eziyagcina zicuba ezinye zakhona.
Wona amanzi okuthi zinathe inyamazana izifuyo akhona yini?
Lobo ibunzima obumangalisayo msakazi labalaleli lababukeli. Sokusiya ngendawo yokuthi ungaphi. Engxenye laba baseduzane le mifula engathi mkhulu njengathi siduzane nabomzingwane. Hayi sendizizima lapha nalaphayana kodwa abantu bathwele nzima amanzi kawakho. Sengiyake ngabona ngakucabanye abantu ngihamba ngemota emgwaqweni besithi bavela dinga amanzi. Uma ngiwedlula 5 kilometers umuntu ethwele umgqomo ongaba yi-20 liters uyakwenza kangaki ngelanga? Amanzi ayafolelwa kawakho maluthwane njengoba izulu lingananga kuthi laphasi khona emhlabathini. Hayi maluthwane izikoto zifile akulani abantu bathwelenzima.
Asithi umuntu ufunile ukuthengisa isifuyo esinjengenkomo kumbe imbuzi kumbe yona inkukhu bayenza malini?
Sekufika ngendawo angithi njengoba ngitshilo kulo dubo lwemali ukuthi imali uhlonzilwayo lunganani. Inkukhu mina ngiyakwazi ukuthi inkukhu lazona lezo kuthiwa ama-broiler abantu sebecharja engaba yi-£70 inkukhu 7 kutho ukuthi-ke imbuzi mhlawumbe usungayithenga bo 400-500 pounds. Inkomo ngikhola ukuthi ikhona ongayithola engangaphansi kwe-£1,500 ngobana imali yakhona kayilahlunzi. Zinto lezi engizikhuluma kathesi zingavuka zitshintshile kusasa kusiya ngokuthi uhlonzi i-value yedola imi njani ngoba abantu baqathanisa le mali yemelika birande South Africa.
Manje kusiyaphela umnyaka ubona ungani kuyaba sekunjani?
Lingani sananga izulu ngokuphangisa kuyakufiza ifuyo kuvela abantu. Abantu baza kufa ngendlala lonyaka ngobana angithi khangela njengoba ngifike imisebenzi kayikho imali kayikho uncedo lukahulumende kalubonakali ngoba uhulumende wakwala umnyanga wokugcina. angazi sibulutho kuyahamba ukuthini bazi babe ngcono abanye ikakhulu njengalaba esingathi ematsawu bavele bakujayele nje ukuphila ngokuthenga kodwa lakho lonyaka lakho kuzabaphikwa ngoba bayathenga ngani yebo ezitolo okwakhe esifunda kukhona angazi ukuthi umnyaka usuyaphela kuyabe kunjani kodwa engikubonayo ukuthi abantu baza kuthaba ngamehlo baswele imali yokukuthenga njengoba kade singabona kuyenzakala umnyaka usuyaphela eqiniseni izidumo ziza kubakho.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumeya wedolobho leGwanda njalo eyisakhamuzi sakhona le eGwanda. Anolila Chevukani, Anolila ingoma kaKuxman isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iziphathamandla zeMDC ezimbili ziphunyukile lapho zifuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ebusuku eHarare. Abanye basola ama oven odaka awaphekwa apheka isinkwa asesungulwa nguhulumende kodwa ibandla leZANU-PF lithi angcono kulokulamba. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lisidibane njalo emtambama lamhlanje ngo 7:30. Igama nguChris Gandhi.